kuyamangalisa ukuthi phela this is the same treatment. Mboni ngani ngikomentile even kwaphana ukuthi I experienced the same thing mina epararenyathwa lwana ubhuti ungcono ngoba ukhuluma e-admitiwe. Mina ngalihlala ebhentini, they refused even ukungithinta bethi imali bayifuna. I think even eZimbabwe kunjalo, no money no service. It's only that iqiniso lona libuhlungu, but honestly speaking, umama lwana lanxa kade kukhuluma sokungani kuphuma kuhashi, but kumele sikwemukele ukuthi yilo mpela iqiniso. We are Mnangagwa's responsibility.
So manje akuzwisi ubuhlungu lokho?
Ubuhlungu ba kuyazwisa, but iqiniso njalo.
Ye ukuthi khona vele ngabantu bahamba beyelatshwa eZimbabwe khona ngale yikho phela.
Babadube kumele sikunanzelele ukuthi ilizwe lelizwe lilendlela elihlela ngakhona, especially when it comes to budgets. Umama lwana umzwile ukuthi breakdown yakhe uyenze njani. Kule I've heard abantu abaningi vele abokuthi umuntu wangkhona engazithwala, especially lapha eBotswana eduze, they cross the border, umuntu ezobelethela lapha lapha lakho sebafaka ama-policies abuhlungu kakhulu ukuthi nxa uyi-foreigner ubelethela ku-government 3,000 okumele uyikhuphe. So uthola ukuthi thina abantu beZimbabwe, mina I will say it, I know abaningi bazanithethisa, but iqiniso libuhlungu. Singangani sibona lapho kungani kungcono khona, we forget about solving our own problems. Sigcina sesi-exhausta ubuntu bendawo yona leyo. That is a fact.
So vele abantu kumele bezilungisele kwabo. Yikho kutsho lapha maphela.
Abantu kumele bezilungisele kwabo. Babadube, it's so sad ukuthi iSouth Africa is the youngest country nge-independence kusadeki la. So it's sad ngoba even our leaders, they don't bother to fix izinto ekhaya bengagula, they fly to South Africa. And the next thing lathi we go to South Africa, kambe iyabi nganani shuwa yoni South Africa yangkhona. Wese umuntu lwana ngumuntu o-operator, anti uzwile ukuthi ukhulume wathini. Laye umuntu kugcina sekusiba too much, iqiniso lihle, kugcina sekusiba too much ngoba we don't focus on fixing our own things, but we become too comfortable ngama situations aza abe zama ukuthi sincede ngaleso sincediseke ngaleso sikhathi. Yeah, starting from our leader.